Umoyo wethule amazwi la emkhosini wokunanza ilanga likazibuse esigodlweni seBrithani eLondon. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni sommeli weZimbabwe njalo umphathintambo weBrithani obona ngezwekazi le-Afrika, uNkosazana Harriet Boldin, lommeli weBrithani eZimbabwe uNkosazana Katrina Lang bebekhona kanye lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBrithani. UMnumzana Siphosiso Moyo uqonqosele ngokunanza kwamalungelo abantu.
Njengoba sihlangene lamuhla, asifundeni ukuqakathekisa inkululeko yethu. Sisenza njalo, siqakathekise, sihloniphe lenkululeko yabanye. Laba abanye singaba ngabavela elizweni lethu, kodwa belandela omunye wabozombangazwe, kumbe belandela olunye uhlangothi lwenkonzo, kube njalo ngabakhuluma olunye ulimi olungasilo lethu, bevela kweyinye indawo engasiyo yethu, kumbe bengumhlobo ongasiwo wethu.
Umoyo uqhubeke ethi uhulumeni wakhe wenza yonke imizamo yokuthi asebenze lamazwe omhlaba ogoqela amazwe ake abuswa eBrithani awe Commonwealth.
Our national efforts entail us to seek full readmission into the Commonwealth of Nations.
Umvutho wethu njengelizwe sidinga ukubana sibuyiselwe kulo umanyano we Commonwealth of Nations. Ukuqinisa kwethu nokugcizelela ngokufuna ukubuyiselwa kulo umanyano owomhlaba wonke, ngiyalithembisa ukuthi umongameli wethu uzasebenza kanzima, njalo uyathembisa lokuthi bonke abantu ngasezweni lasekhaya bazangena sibe sonkenini kuleyi i-international organization iCommonwealth.
Umeli weBrithani eZimbabwe uNkosazana Katrina Lang uthi iZimbabwe izawamukelwa ngezandla zombili ngacela ukubuyela kuCommonwealth.
iZimbabwe ayikabi lilunga leCommonwealth, kodwa sibanqusile ukuthi beze kulo mhlangano wenkokheli zamazwe azinhlanganiso. Kuzaba kuhle ukuthi sizwe iZimbabwe ukuthi ithini, njengoba sezwa umongameli wayo esithi ufuna ukuthi ithembekiswe kwinhlanganiso yeCommonwealth. Ingqube zinkulu iZimbabwe ukuthi icele okusemthethweni masinyane, njalo sizavekela isicelo sayo.
Ezinye zezizalwane zeZimbabwe bezulo umkhosi ziveze ukujabula ngamazwi kamoyo zisithi lokhu kuthembisa ukuba umumo ungaguquka kwezombusazwe lakwezomnotho nxa ilizwe lingadlelana kuhle namanye amazwe. Omunye wabo ngu-Reverend Sibanda we-Methodist Church of Zimbabwe.
Sizile okukhulume ngu-Minister of Foreign Affairs kanye lomngane wakhe wangapha eNgilandi. Bonke batshengisa ukuthi balapho abathumele khona ekudini esingakwazi ukuthi kuyini, but we want to give them a chance eyokuthi sibone ukuthi bayakwenza kanjani. We thank them especially for promising us that they're going to be level playing field kuma-elections.
Iningi labantu belukulo umcimbi lithi ukukhuluma kulula kulokwenza, njalo amazwi kamoyo mahle kakhulu, kodwa-ke kungenzakala na? Imela isitudio 7 eLondon, ikamamungeza Chisa Sibanda.